Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kuzekse ni mtuagazi ngolwesi sana mshaka 7 kuzibanze la 2022 igama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili kupupe abantu abalichumi la situpa nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeibhetshi likaZulu ithi uhulumende nguye ubombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngomvimbitho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufufe abantu abalichumi la situpa 16 nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1121 belomkhuhlane lo. Inani lasebethethwe yilolu bhubhane likhwelela yaku 5108. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje behle baya ku 24070 ngemva kokusila kwabantu abangu 1287. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 5887. Abahlatshwe esibili bangu 7990. Kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1198. Inhlanganiso yeibhetshi likaZulu ithi icabangela ukuthi uhulumende nguye othiye ibhomba elidilize ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Ilitshe leli libhonjwe ngolwesibili ebusuku labhidlika laba yizihlephu. Iziphathamandla zalinhlanganiso zivule icala emapholiseni emaphisa izolo. Inhlanganiso le isike yafaka amanye amatshe endaweni efanayo kodwa atshontshwa. Umholi wayo umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukutshontshwa lokubhonjwa kwamatshe la akuhambelani ngitsho lombiko kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kumele bakhulume ngodaba lwegugurawundi bekhululekile.
Umkhankaso wokuthi kukhunjulwe abantu ababulawa ngombhuqazwe kasozumi njalo ababulala amatshe labatshontsha kufuze bekujayele ukuthi kuwonakala. Njalo ngisakhangelele ukuthi ngizezwa ubaba lowo othi uzimisele ukulungisa udaba lombhuqazwe ukuthi njengoba siyafaka amatshe uma ento ezimisele ngoba wathi izinduna kaziphathe lolu hlelo. Izinduna yizo ezazikhokhele umsebenzi ka-30 October. Ngoba ungakhangela amapikitsha uzabona enye yezinduna yayiphethe letraweli. So kuyabonisa ukuthi bona kubo ukulungisa kufuze kungaveleli kuma-victims kodwa kube ngu-perpetrator othi kulungiswa kanje. Okuyinto engasoze yavumakala. Okuzenzakala yikuthi ama-resources evuma, sizaqhubeka senza izikhumbuzo, sizaqhubeka sifaka amatshe. Mpaka bekujayele ukuthi hhayi konakala njalo uma kulungiswa akulungiswe ngeqiniso njalo kubuzwe umuntu onguye owalimalayo ukuthi ufisa kulungiswe njani. Isilonda phela asiyo isilonda saziwa ngumnikazi. So useceleni special onguyonayo onguhulumende ophethwe nguyena lo baba u-Emmerson asuye ozatshela abantu ukuthi ulungisa njani. Njalo konke lokuthi ebesezama ukukhuluma inkulumo ngoba bona ngazathi eyinye into emotivate lokhu yinkulumo yakhe ka-22 December.
Wathini kuleyo nkulumo?
ukhuluma ukuthi wonke umuntu kalandele lokho okufunwa nguye, kalandele lokho okuthiwa nguye. So ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela izigijimi zakhe ziyabe sezibona ngani labo abangasibo bantu abakuphepha bheki yakhe abaphikisana lo mbuzo. So yikho kuhanje kwadilizwa kumbeni vele inkulumo yakhe yayi-insight kumbeni ngasese utheka uhanje kuyedilizwa. Kodwa ngiyakukholelwa ukuthi yena alobana usinsiye alubona usekhwezile ngoba indlela yehealing abantu balendlela ezithiyeneyo zokuzi-expressa and indlela ezikhangelelwe ngama-victims ziningi. Okunye kwangikhona yiyona le into ye-memorialization.
Lize limangale khonapho izolo amapholisa ahambile yini kuleli litshe lani ukuze ayizibonela?
Kabahambanga ukuyakhangela khona ngathi nje basinike i-RRB. Angazi ukuthi ozaba ngu-investigating officer ngobani nokuthi bazayenza njani, kodwa hhayi njengoba sesivulile icala, okuvula icala kuthi ukuthi sesinethemba lokuthi kukhona abazakwenza ngoba umqhathi wabo ngiyesikhole ukuthi nguye okwenzile. So siyenzela ukuthi for record purposes kuhlale kusazakala ngoba kasiqalisi ukuyamangala. Sihlele ka-2019 sahamba salimangala, sabuza ukuthi sicabangela bani, basikelta ayisebedinile baswela. So siyakwazi lakathe sokuthi sibatshelile bazasitshela into efanayo, kungaba yisimanga ukuthi bevuke belempendulo ehlukeneyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa isehlakalo lesi sisolwe ngitsho langamalunga ezanu PF. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections olokugcwalisa izikhenxe edalela ePhalamende lakumakhansili kulandela ukuhlelwa kwelanga lalolukhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe inkantolo yokubhalisa labo abafuna ukuncintisa izahlala mhla ka-26 kulinyanga, ukhetho besolusenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sizimisele kakhulu ukuthatheka ku-by-elections lezo esizimemezelwe ngu-president Mnangagwa ukuthi i-nomination court izaba mhla ka-26 January 2022, i-really by-elections mhla ka-26 March ngomnyaka onalo. Kodwa sifuna ukuchasisa ukuthi isikhathi sesadlula sesingathi ama-elections lo mfutho lo have been taken by other events ngenxa yokuthi i-constitution ayilandelwanga. I-constitution ithi kungaba le ndawo lapho kufanele ukuthi kwenziwe ama-by-election kuthatha 90 days sokusiba la ma-by-election. Khathesi uzabona ukuthi izanu ebesenza izinto ezingayisizo besenza imihlangano bethwala abantu besuka lapho eMzarabane e-Mount Darwin besiyabarejista eHarare, ngapha koBulawayo besuka labantu eMguza besiyabarejista koBulawayo, eMaswingo yikhonokho bathatha abantu bakoGudu bahambe labaye berejista e-town eMaswingo. Yikho siyakwazi ukuqile ede bekwenza ede beluka besenza amaqinga besenzela ukuthi i-by-election le bangawina izanyampisa abantu ukuthi ngo-2023 asoziwine. Iqiniso yikuthi sizababhuqa, siyakwazi ede bekwenza njalo sizimisele. AmaNdebele bathi zinhle zithobelele zingathi gwaqa enyizabongolela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi kungamanga ukuthi ukhetho belungenziwa nje ngoba ibandla lakhe beliqoqa ukuqilibezela.
Amaphathi amanye abelokhu ekhala ngokuthi kwenziwa ama-by-elections kodwa besazi ukuthi into kade ibambe khonoko yiCovid, iCovid ibihlabile. Ikhulumende ibizama ukuvikela imphefumulo yabantu ngokuthi kudluliselwe phambili njengalokhu iCovid ibile kuhlala ivuka ibe khona, ivuke ibe khona. Yinto esiphuzile sibili ngokwesisekelo sombuso kuyacaca ukuthi sokuphuzile, kodwa ke akwenzwanga ngabomo, kwenziwe ngomumo wezinto, umumo welizwe, umumo womhlaba obangelwe yindaba zeCovid lezi ezizozisiphambanisa inhlelo zonke ekade lokhu zibisele emuva umsebenzi onjengawanalo. Kodwa ngokunjalo ke sokudinga ukuthi abantu baqalise ukuthi balungiselele kulolu khetho olubuyayo, ama-by-elections. Ama-by-elections lazenziwa endaweni zonke lezi ezikhona ezilakulezikhinxa khona ezadalwayo ukulahlekelwa amalunga amadala le-parliament lama-councillors amanye. Ngokunjalo ke amalungiselelo asekumele aqale ngekathesi, kubonakale ukuthi kuyalungiselelwa njengoba umongameli sechilo nje ukuthi umsebenzi wonalowo ukuthi wenziwe nge-first quarter omnyaka wonalo.
Umnumzana Belief Kaule ngoibandla lezano PAF sixoxe njalo lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Thina njengebandla sizacubungula ukuthi kuziphi indawo kumbe ama-provinces lapho kulama-structures ukuthi sibekwazi ukuthi silabantu njalo silama-structures alohlonzi ukuthi sikhone ukuncintisa kulelo khetho. Kodwa siza kwenza lokho sekwazi ukuthi imncintiswano yama-elections kwele Zimbabwe singayithi ilokho abakuthi pheceleze regular census where people endorse any illegitimacy. So siza kwenza ngoba abantu bebandla bathi kumele sincintise, siziveze ebantwini bezwe esibaphathele khona, silindele ukhetho lika 2023.
Amanye amabandla aphikisayo athi kukhona afuna kuguqulwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olusuthisa abanengi eZimbabwe. Kukhona yini elifisa lani kuguqulwe?
Ama laws apaswa after the new constitution akekho aligned to the constitution. Wawuqala owesibili amabutho engabi involved kundaba zokhetho, njalo indaba ze media laba ba-broadcaster ekhaya abaniki amabandla wonke ilungelo elifanayo ukuthi bekhone ukuziveza kuZulu. Into ezinjalo ze-security sector reforms, media reforms, and enkulu yakhona i-diaspora vote. Konke lokho sifisa kuguqulwe ukwenzela ukuthi izifiso zikaZulu zivezeke kukhetho.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aqhube inhlelo zokufundisa abantu ngokuvota lokubakhuthaza ukuthi baphatheke kuma-by-elections la ngobuningi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Nxa sikhangele ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleleni north, sikhangelele ukuthi kube lama-elections e-Cholocho le-Binga ngemva kokuthiwa umeli we-Cholocho South lokuxotshwa ephathini kukameli we-Binga North. Kodwa nxa sikhangele kuma-elections ama-by-elections adlulayo eminyakeni adlulayo siyasifumana ukuthi abantu abaphatheki kangako ikakhulu na ama-by-elections ezimele nje kungelakho ikhetho lukamongameli abantu abazake baphatheke kangako kungenxa yokuthi ulwazi ingathi information iyabe ingekho ebantwini abaningi ukuthi kule election mhlawumbe vele lokuthi election yangkhona iyabiza abanceda ngani babe bengaboni kakhulu. Kodwa kuyadingakala kabanzi ukuthi abantu bafundiswe ukuthi baye vota kungenxa futhi yokuthi abantu ulukuluku lwama elections bayabe bengaselalo abantu bagcine bebona ukuncedika lutho khona ukuvota kwangkhona. Asikhangelelanga sikile ukuthi abantu abaningi nxa kungazange kwaba le mfundiso edephisiweyo ukuthi bangahamba baye vota, kusadingakala ukuthi kususe ngempela nje umongameli esekhulume ngelanga lokhetho kusiyafika kilo ukhetho kube ukuphithizelwa uziqinti lapho kuzavota khona kwenzela ukuthi abantu bayephatheka.
Singabona abantu bethengwa ngokudla yini kumbe kusiba lodlakela ikakhulu khona ngapho emaphandleni?
Angeke sakubalekela lokho, yinto esiyikhangeleleyo ukuthi nxa sikhangela ibandla elibusayo lezwane PF livelela kutsho phambilini ukuthi lizasebenzisa ama-by elections njengendlela yokubona ukuthi limi ngaphi nxa sikhangela ekuthandweni ngabantu, nxa sikhangela ukuthi lingenzani ngo-2023. So lizasebenzisa lokhu njengendlela okuweya ukuthi limi ngaphi usupport base yalo. So kungenzeka sibili ukuthi kube lokuphiwa kokudla kusetshenziswa inketha bechabi yokuthi lo ukuliphi bandla lowana kuliphi bandla, ngoba kuwo wonke ama-by-elections athe enzakala besikubona khona lokho.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Izim Life ithi izakhamizi zeChilonga eChiredzi ezedlula inkulungwane ezilitshumi 12,000 sezilakho ukududulwa emizini yazo kulandela isinqumo seHigh Court izolo esokuthi uhulumende ulelungelo lokuzisusa lapho ezihlezi khona. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission idale inkulumo izolo lo ngokwengeza inani labantu ethi izabakhipha kuvoters roll ngoba sebabhubha. Izeki yengezelela inani lisuka ku-22,000 laya ku-35,085. I-Chronicle ithi uhulumende usesole izikolo ezibhadalisa abafundi abaphakathi kokuloba imihloliso ye-O-level ne-A-level. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela, ngiyalibingelela linjani basazi beStudio 7 lonke nabalaleli beStudio 7 indawana zonke lapho lingabe likhona. Lapha ngifuna ukuthi ngiphendulele ubaba lo weZanu PF lo ozibiza ngokuthi unguthuma, ngazi ukuthi yini emaNdebeleni lo. Umuntu omdala kodwa akanangqondo ngoba into ayikhulumayo ayinasizotho. Umuntu nje uphonga ukukhuluma nje uyafana lo bhuti wakhe lo ubhilivi gawulelo kumbe vela sobantu balani ngathi ngabantu bakwenye indawo la baphonga ukufucula emaNdebeleni bafundiswa nje isiNdebele. Abantu bayahlupheka bona balokhu bebhizi bethi yini into eyenziwa ngumnangako. Impumelelo esigabeni ibuya ngomgwaqo. Nanku umgwaqo wasenkaya ubolile. USithembiso Nyoni yiminista khonani uyabelokhu elaye ethembisa abantu izithembiso ezingaphushiwe. Hayi bantu bezanu PF sikhathele yini? Sikhathele impela. Oyabe mvuna endinga ukuthulana indlovu kwenkayi kwesikhubukhubu khona le. Sikhathele yini bantu bezanu? Ake nisixolele abantu bethu bayahlupheka manje ngenxa yenu lina lokho elifidwa ngumnankafa khona le. Please sikhathele.
Hi Studio 7 njani? Yes, siyabonga kakhulu ngoba kusilethela inhlelo ngelizwe lethu leZimbabwe. Okhuluma ngomhlanhla Eastern Cape eSouth Africa. Hey, indaba yeZimbabwe izwisibuhlungu kakhulu ngendlela abantu ababotshwa bepakwe ngakhona ngathi ngamakhabishi. Regardless yomkhuhlane lo khona COVID-19 babapaka nje kungathi kungabe le social distance because they don't care. And the reason why bebabophaka nje abanandaba nabo bayabazonda. And ama-foreigners eSouth Africa ngabantu beZimbabwe. Ama-foreigners ngokukhuluma nge-foreigner use-South Africa khuluma ngeZimbabwe. Into eyenzakalayo i-government yeZimbabwe le-South Africa ama-leaders they don't care ngama-civilians eZimbabwe. Asokola kangaka for years they don't care. Njengamanje kulelo kungaleyo ama-roadblock la aqhamuka e-border e-Bay Bridge ngoba bakwazi ukuthi kulapho kuqhamuka khona abantu beZimbabwe kakhulu. Lawo ma-roadblock they are meant actually for Zimbabweans not for abanye amanye nine nationalities. And the reason why kunjalo abantu bezimbabwe they are threatened in South Africa. And into ufanele ukuthi ama leaders eSouth Africa ngazibuza ukuthi kahle kahle lama lawo abantu njengoba bengena kangaka kulelizwe inibangela yini ngoba ilizwe lana lathola uzibuse kudala long time back ngo 1980s. Abazihluphi ngokubuza ukuthi becheckela abazihluphi ngokuthi bekhulumisane as leaders lama leaders eZimbabwe. How do we solve the problem eZimbabwe? Abantu bezimbabwe bayadubeka. Please ama pressure groups and political parties take this into consideration. Libone ukuthi you maybe you can help and freeze Zimbabweans abasokolayo, please.
Lami ngithi ukubingelela kusitiki 7 ngisithi every 2022 yepi new year igama ngingu-Odeni wawamlilo isibongo ngiqhamuka esikolweni abajekusefulabus khona phana enyamime komahlaba ithwale kokudla umnyama amalanga ndawonye uma lobola luphakathi sithi nathi sinenkinga ngaleliyani lizwe asazi ukuthi liyokwakhala nyonini ngoba namanje akulandulungayo amabhoda avaliwe kushaywa abantu izinto ziyanyoka kahle kahle akubonakali ukuthi unomongameli asazi ukuthi kumele senzeni ukuze izinto zikwazi ukuhamba ngendlela kufane namanye amazwe ngoba lelani lizwe linento yonke edingakalayo gold khona diamond ize atangazi ukuthi ushoda kaphi why kungenzakali ukuthi abantu bajabule.
Linjani kustudio 7 siyabingelela sokungumnyaka wonke ngibisa la ngokuthuma ukuthi abakuteza yami imeseji lami ibalwe izwi nguzulu. Ngiyabingelela kuntungameli Nkomo labanye abasakazi kustudio 7 lakubalaleli kuzo zonke izindawo. Kulento ekhona abantu bakithi okumele siyifunde yikuthi amashona awasithandi awazange asithanda and kawasobe asithanda. Kakusilo bandlululo ukutshela umuntu ukuthi akakuthandi ubani kakakuthandi. Njalo akula muntu wesindebeleni kumbe emathebeleni kumbe itonga elizonda ukuthi libizwa ukuthi kuthiwa litonga. Akula Nambia elizonda ukuthi kuthiwe linambia. Akula Khalanga elizonda ukuthi libizwa ukuthi wena Khalanga. Akula muntu wasetsholotsho ozonda ukuthi kuthiwe muntu wesikholo seJwane. Only abantu bakithi yibo abafuna ukuthi ukuthi kungathiwa abantu besishoneni barongwa abasithandi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala abantu abathathu ekade betshengisela izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Voice of America ithi uZulu weSenegal wale ukwamukela umthetho omutsha obujonge ukwengeza isigwebo sabantu ababe bebanjwe ngecala lobutabane sisuka kuminyaka emihlanu sisiya kwelitshumi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo uxwayise uZulu welizwe lakhe ukuthi evikele umbuso okhululekileyo idemokrasi eqinile njalo engaze wavumela udlakela kwezombusaswe. UBiden utsho lokhu kumazwi yakhe okunaza umnyaka iPhalamende yeMelika ihlaselwe ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaBiden embusweni. Lanxa engacambanga uTrump ngegama, uBiden umsolile phezu kwalolu dlakela esithi uzama ukuguqula iMelika ibe lombuso wentando kayiphikiswa njengamazwe afana leRussia leChina. yena uTrump wethule owakhe umbiko esola uBiden esithi ubulala iMelika ngemithetho emibi kanye lokuqilibezela kukhetho. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Iqiniso yokuthi ukhetho lweMelika lwabanjwa ngokuhambisana lemithetho yeMelika. Imithethwandaba iyahambisana lakhona lokho njalo. Kwahamba ngendlela okumele kuhambe ngayo kuma-states akhona. Njalo isibanga sokudliwa sokwehlukana phakathi kukaTrump loBiden sasisikhulu kakhulu ukuthi vele lanxa usukhangela noma ngayiphi indlela ayiwehlulwa uTrump. Kodwa ke kakululu ukuthi akwamukele khona lokho njengoba simbona. Kodwa ke into ezamele siyikhumbule ukuthi akubanjwa ukhetho kukhangelwa ukuthi osehlalweni kubani. Ukhetho lubanjwa kukhangelwa imithetho ekhona ngaleso sikhathi kusetshenziswa imithetho yona leyo khona kwalandelwa leyo mthetho ekhona. Uqinisile uBiden nxa esithi kakuzange kwadlelebezelwa ngemithetho leyo khona kwayalandelwa njengoba kunjalo ukhetho lwahamba lwaba ngolukhululekileyo ngendlela efaneleyo.
UTrump wethule owakhe umbiko eqina ngokuthi uBiden waqilibezela kukhetho lanxa lokho kungamanga aluhlaza. Ungathini ngalokho?
UTrump kasoza favuma ukuthi wadliwa okhethweni, akuhambisani laye lokho. Ungakhohlwa ukuthi ungulokho esithi far right emcabangweni wakhe lanxa wayengakuvezi, kodwa ke kuyabonakala ngalabo bamlandelayo ukuthi bakholelwa kule politiki yokuthi umbusi angangena owabo, kakusafanelanga kube le election, akusafanelanga kube le democracy. Ngokufana labo Hitler labo banibani, ifar right injalo kayikholelwa kudemocracy, iyayisebenzisa idemocracy ukuthi ifake umuntu esihlalweni, kodwa nxa esengenile esihlalweni kayisafuni ukuthi aphume lowo muntu. UTrump ngokunjalo ukholelwa kukhona lokho, kanti ke futhi uyakuthanda ukuthi ahlale ngugodfather eyisithixwanyana ukuze abuyele ngo-2024 esihlalweni nxa kwehlule ahlale sengusithixo lesiyana sefar right ukuze kube phakade naphakade. Ngakho-ke kasoza avumela kancane ukuthi wadliwa, uzahlale phikisa, uzahlale lwisa ukuze achiye iligacy kumbe ihistory yokuthi yena wadlelezelwa, basale labo abanye beqhubeka besilwa impi yakhona besiya phambili.
Wona umbuso okhululekileyo eMelika, ikusasa lawo ulibona liminjani nxa sikhangela yonke inyakanyaka le enzakalayo kulezi nsuku?
IMelika ilalokhu ilesitshwe esithi sona it is the republic if we can keep it. Okutsho ukuthi ngumbuso wentando yabantu nxa ngabe singawugcini unjalo. I-democracy umbuso okhululekileyo uyalwelwa. Kuzamela abeMelika bawulwele usuku ngosuku njengalokhu kufanele kwenzeke ezindaweni zonke. Ayisikho ukuthi uvote uhambe uyehlala ngkhaya uthi sisembusweni okhululekileyo. Kumele kuliwe kuyo yonke indawo kungadutshulwana, kodwa ulwelwe uvikelwe. Kuzaya ngokuthi abantu beMelika abazinikele ukuthi bawuvikele bangakanani. Okwamanje babonakala baningi, kanti ke futhi iMelika ilalokhu esithi strong institutions, ingatsha zikahulumende ezizimeleyo ezigcilileyo, yizwe esathenjiweyo ezinjengebutho, ezinjengamapholisa, ezinjengani ngani, ezikwazi ukuvikela umbuso wona lo. Kodwa ke umbuso uzavikelwa kakhulu ngabantu beMelika. Kuzamele basuke kulokho abakwenza khathesi, ngokuba sekulele commitment to iAmerica, kule commitment to kuba umdemocracy lokuba umrepublican. Kulelesi commitment to i-constitution yeMelika, sokule more commitment ukuba umrepublican kumbe umdemocrat. Ngaleyo ndlela ilizwe lombuso okhululekileyo awungeke uphile kahle. Kuzamele bakulwele, bakuvikele lokho okukhululekileyo, balwise njalo lokho okubahlukanisayo. Yebo, kambi ingxoxo zokuhlukana phakathi zilankinga, kodwa nxa sezifike kulesi sibanga lapho bangasavumelani khona lutho, sekuyingozi embusweni okhululekileyo.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi uhulumende nguye obhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe ngolwesibili. amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka 26 kulinyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.